Uhulumende wethula indlela entsha yokudinga indawo esebenza ngobulembu be-internet, kodwa indlela leyi sisolwe ngabaningi abehluleka ukuthumela ingwalo zabo zokudinga indawo ngenxa yokungasebenzi kuhle kwendlela yokubhadalela ngomakhalekhukhwini e-EcoCash. Umnumzana Mike Ndingeni, umqondisi wenhlanganiso yabakumsebenzi wokuphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, uthi sebefake isicelo kuhulumende ukuba angezelele amalanga okwamukela incwadi zabafuna ukuba ngabongi.
Indaba ye-online application leyi sihluphile abantu bayehluleka ukuthi babhadale nge-EcoCash. Okusho ukuthi abantu abaningi be-event applied, so sikhuthaza ukuthi i-ministry extende lokuthi ibe leyi option yokuthi babhadale ku-application ngoba i-EcoCash ayisebenzi.
USenzo Luphahla ongomunye wabasakhulayo ofisa ukuba ngumongi uthi selensuku ezama ukuthumeza incwadi zakhe njalo imali aseyisebenzisile isiningi kakhulu kodwa lokhe engenelisanga.
So kungama-days ngilobe ngisama uyala imali esengiyisebenzisile so far ngiyapula siningi kakhulu, so far ngiyakhakhuletha mina siyafika almost 100 efonini yami lobe ngisama.
Ilunga ledale lephalamende njalo engumgcini sihlalo wekhomithi ekhangela ezempilakahle unkosikazi Ruth Labode uthi bake batshutshisa lolu daba ephalamende.
Indaba leyana yamanesi, ukuqhatshwa kwamanesi sesike sayikhuluma, sacela uminisa namhla bebuyile ephalamende, samcela ukuthi kabone ukuthi yena uya-extenda ilanga lama-application ngoba kule program ye-system yabo lokuthi kumbe bahle bakhohlwe ngesystem ama-provinces azikhethele.
Ephendula imibuzo yamalunga edale lephalamende, umphathi ntambo wogatsha lwezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo uthe abasemaphandleni balakho ukusebenzisa indawo ezasungulwa libandla lezanu-PF ezifinyelela ubulembu ezama-information communication centers. Ugcizelele wathi lakudala ababefuna indawo babehambela ukuyatshiya ingwalo zabo emadolobheni, ngakho akwehlukananga kakhulu. Uthe njalo uhulumende ulakho ukwengezelela insuku zokudinga indawo ukuze labo ababesehluleka ukubhadala benelise ukuqedisa. Okwamanje abadinga indawo zokufundela ukuba ngabongi bamele babe sebefake ingwalo zabo zonke zokudinga indawo lapho kusiyafika umhlaka 30 Lwezi. Ngemva kokungaphathwa kuhle kwendlela zokukhethwa kwabafuna ukufundela ukuba ngabongi esibhedlela sempilo lonyaka, kusungulwe umkhankaso wokuphathisa abasakhulayo basemhlubulweni weMandebeleni abadinga indawo zokufundela umsebenzi wokuba ngabongi. Umkhankaso lo ukhokhelwa ngumnumzana Mike Ndiweni kanye loDescent Bajila, njalo banikezwa abadinga indawo ihofisi abenelisa ukuya ebulenjini kuyo ukuze bafake ingwalo zabo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.